Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba xa enxisa sithi ikhala leyo ayivunyelwa, that means abe MDC Alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba bendiphume nje ngoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo ikuyini.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba kuye yedwa imbusimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikhokhula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thandai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi iZambia. Amalunga edalela eParliament asanda kunqoba kukhetho lwama-by elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedalela eParliament izolo uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amacha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye bethu. Sanikwa ama books ayiwaskaidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezinye isikhathi semini. Lapho esesiyahlangana khona sesisiyacutshwa ukuthi singene edalela eParliament. Seqede lapho around 12 sasesiyahlangana ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esikongratulator esikhekhala ngendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes sesingenile, kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo siyebonga siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchi ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibe sebantwini singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi kuze kuthiwa hhayi thina u-MP kathi vesivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze labantu
ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayecelwe ngabantu singaka-recall ayesasizawa sisebenzisa ngemali yethu ye-CDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngekuthende naledlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandla nalenzayo ngizabe mbonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebhen. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamente. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami nokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-project ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thini?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke irigalia. U-speaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukuswea in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama political parties abo. Sase sizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekiye but asithi mina ngivele ngile outfit yami e-yellow. Angisoze ngiyekela ugqoke outfit yami e-yellow ngoba ayisho regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le party ele color ye-yellow. So sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumile uspeaker akukho ku-standing rules order book ukuthi abantu bengakukho okukhona ukuthi abantu bengakuyi begqoke irigalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyo ingayivunyelwa ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyo ayivunyelwa that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow ngoba labo yini ikhala balala ikhala eyiyellow balala ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi uyabezama ukuchazani mntawani sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalela ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuqokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho okutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzekale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela izanu, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe-excited or ajabule ukuthi haw siwinile ngoba lokho angithi ngumpikitha nje osibonisa iside thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Khonoku ukuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzoyenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka 2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ungani luzahamba njani?
Uma nje sikhangela lomnyaka ozayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe, kufuze sizibuze njengabantu beZimbabwe, bazibuze futhi nalaba abaphakathi kokuphikisana nababezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyikuthi bengulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi zika 2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu opposition yile yokuthi njengoba sithethi nasiwinile labe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi zekithe izekiyathi zekiyathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku regate okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina litheli wina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kusho ukuthi vele lingabantu abangawaziyo ukuluza lingabantu abangamukeliyo malithe lanqotshwa. So kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa naleyi election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election achiye kungela msindo. So next year ngomnyaka wezayo maso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani?
Khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi ukwenziwa ngabezaphu?
Izaphu libandla elidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo. Mina ukuba nanzela kwami uma bekhuluma indaba yabo bonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza i-politics of coalitions ukuthi bangabamba i-side ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe-CCC nani line 35 first time sen sibe ne 55 manje-ke impumela le yenzakale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example i-number zabo eze Cholocho South for example uhlanganise le-CCC kwakina kungayenzanga mehluko. So imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi ma behlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo-2023 ngoba hhayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani.
Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancindisa kukhetho olusanda kwedlula. UKhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele esikhulumeli sikaKhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozane Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the pot, no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye nabantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngobuningi babo bavotela i-CCC. Waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi i-CCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla elile-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka
2023 libonungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla le-CCC
abalaleli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende we-ZANU-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajuma amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla lesisisi siya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yikuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa, ngoba kuye yedwa imuntu simbona ukuthi akhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikhokhona okwamanje abayikhokhona.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms, ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ziyuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama allegations awe vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba engacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama electoral reforms siya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, kungabi lo muntu oza ncintisa i-outcome ye-election ezayo.
Umnumzana Ntandoni Ndlovu, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecelele MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Isizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa e-Mount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. I-Mount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka odwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele basakazi be-Studio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident uMkhondisi Moyo owemthwazi Republic Party, sokuhlonipha mhlonisho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU beyosho kanjalo noma i-MDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasibisela emuva. Ngoba ungabuka i-MDC Alliance labakhuluma ngayo, iBulawayo ngeyakithi. thina abantu bemathepheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya esishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuya emaswinko ngosiyana azizameni ukuvula ingqondo imthokazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iBulawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bepheje hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele elisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amagwaba abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo inkosi yabo umfana uqhamuke tsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi Matupula nyabona
linjani kustudio 7 kojonga umkoma chakuti bonke laba vele hey mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile lawa abantu bezamtiyo kathi yenu uloku zenu isikhulumeli zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba yeBhalagwe kulesihlobo esabulawayo yini ngayo gala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yake naleyo ubona nganini iZimbabwe loku zenu ilizwe lakhe uthatha iZimbabwe wenzelakhe sibi yibo abantu abangafunakaliwo nalabo ngabo loku zenu umnangagwa abantu sivile nomnangagwa nguye futhi waye nguminis of justice konapho ngesikhathi segugura hundi ekhokhelile kuzeni iqembu lankona so konapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepolisa kana baye benzani shuwashuwa ngabe kula bantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale Bhalagwe bevusa abafi bonaba ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele cabanga into engalunganga ngabantu nalanga na edilizi lokuzena izinto ezenzwa ngabantu behle behlanye sini ngoba kulunganga konoku yiko kutshengisela uZimbabwe ibambeni kona mina vele kuyandina mina yadinwa kuyambhowa mina ngikhuluma so mina nisomndebele mina ndilishona mina nisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele instead ukuthi siyake ilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi dina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZanu-PF okwakathesi kathesi yenza ama-primary election abo balwa konabo nxa besilwa akula muntu ivini obotshwayo bhizi ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho konabo amapolisa kabophi but uyabezobe ikhuluma kuphela kungavele kuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no athina sifuna ukukhipha umnangagwa athi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayelo kuzeni emtithwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikadi kuphela bantulazi fokolo zabantu lezi
baribonani sabona kustudio 7 abasakazi bomunye ababingelelansi iyabona ukusakaza kwabo kunani kangaka kusakaza iqiniso bakithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavotele ifani le-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyifani uma ukhuluma ifani ukahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba ifani kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yenu lina bantu bezifana nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheka cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yezifana yenu le manini kancane ngezifana yenu njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi okungani uphumelele engavotelwa kumafayelishini umqondisi anti ukhulumile izane kudala irikile ama-elections kudale uyarikile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umangazi okudala luyathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi bona sebewinile mayelena isafunani isavotelana ngoba umnakazi sikhuluma sebewinile nanisicela izeki iphume kuzanu ibe izeki ezimele kuba ukukhitshwe bonke laba abasebenza kuzeki kuchatshwe abasebenza bazasebenza ngokuqoda ubekele kurozo mabathatheli kathi gcike kwamanye amazwi inxa yena gcike kwamanye amazwi ahlupheke sahlutshwa futhi inxa yena lokhu lithi ivane 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 yini lokhu yini ivane wanti ihlupheke cela ukuthi like likhulume into lengqondo umamntu ezakhuluma evula umlomo wakhe avulele into lengqondo iphathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni ingamxwanisa ivane leqiniso izaphu yebo seyibona kodwa izaphu asiyayithembi ngoba yesithengisi maybe singayivotela cike ukuthi ithatha amavoti sisakusakhonale eharale izaphu mayifuna ukuthi kona kubanjwane kayiphume izimbabwe ibe nayo ifune ilizwe layo khale sifuna sikhaleli lizwe ilizwe lethu kodwa kubuye kithi izaphu ma ingaphuma izimbabwe vele seyifuna kodwa ma iloku isitiyona funa izimbabwe yabashona ikhohlwe la ngiyabonga ngiyabonga lithule ukukhuluma kwento ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevotele izame izame imini sihluphi yabo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ukugift isondo basakazi bengithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetikile MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthethosisekelo iqembu ngomthethosisekelo MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically uyabe usuzicojile kulelo qembu so yikho babe-recalla so yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecalle yini bemxoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyi-leader ye-MDC Alliance lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele ngoba abantu babexotshwa bexotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance so ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify uba ngamalunga an-IMDCT bayikho babewa-recall so yena njengoba esejike ngapathina simaze uyi-leader MDCT sesithi futhi uyangena e-MDC Alliance kanti uyi-leader yamaqembu amangaki iyi-leader yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ndingiyabheka ngiyabonga ukuhlalanza ethembisi
bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasotsha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula impilo yokuthi ngamasotsha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucathangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akwele Russia.
Mabakandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Hove, Atash Goriwa, Thomas Sipasi, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangujwa, Chingre Madondo, Owero, Rutendo Mawere, Godfrey Mchimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganai Msengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Unga Mili Mbomo, Flaxix Jeremiah, Sasbanda, Uso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Londolozi Ndlovu, Neva Katisia, Tinokurangarirai, Nebasa Guru, Ramakasia, Basaramaita, Nebaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira,
umhlabeleli ozithena moyo waseZimbabwe. Umoyo umlandeli njalo weStudio 7. Ingoma ithiwa Studio 7. Siyabonga moyo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Libe nosuku oluhle.